siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 12 kuNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi balungiselela ukuchiya umsebenzi bayisebenza kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga.
Kuba nzima ke ukubana ababalisi bekwazi ukuhamba ke from indawo eyodwa besiya kwenye indawo, especially kulaba ke abahlala ke emaphandleni akatshana ukuze babuye bazothatha imali baphinde babuyele baphinde baphinde. Ukuba nzima kakhulu ukuze bathole izimali zabo emabhanga.
Kulandela ukwebiwa kwempahla zowayeyinkosi yamaNdebele uLobhengula ezigoqela umkhonto, ithoba lenqayi. Ingcwethi kwezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi uhulumende kufanele angayekethisi ukulondoloza indawo lapho okugcinwa khona lezi mpahla.
Ulomo othethe lezo zinto ngokholo lwesintu lokuma kwamaNdebele usegwaze lesi sizwe enhliziyweni, ngoba ikuthi kulala isizwe xa uzathatha amandla enkosi uyakufika ifuna ukwasa ngayo.
Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha selontongameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi balungiselela ukuchiya umsebenzi bayidinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga. Inhlanganiso le isole njalo usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangudya ngokusungula imali yeZimbabwe ebizwa ngokuthi ngama-bond notes esithi kumele achiye umsebenzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gift Siziba.
Ababalisi abaningi bafese ama-challenges okuthola imali emabhanga. Manje lokhu kwenze abaningi sebecabanga ukuphuma ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi-ke emabhanga kungatholakala izimali, njalo indaba ye-bond note leyo ibe nzima kakhulu ukuze ababalisi beyamukele, ngoba iy'mali ngeuZulu angelathemba ngayo. Manje ababalisi bahluphe kakhulu ngale ndaba.
Nxa sokufika isikhathi sokuhola bayahamba yini bayenelisa ukuya emabhanga bayithola imali?
Ngizathi mina unazelela ukuba nobunzima obukhona thesi ukubana emabhanga ke bavunyelwe ukuthatha ke amadola ke ayinkulungwane kuphela. Manje kuba nzima ke ukubana ababalisi bekwazi ukuhamba ke from indawo eyodwa besiya kwenye indawo, especially kulaba ke abahlala ke emaphandleni akatshana ukuze babuye bazothatha imali baphinde babuyele baphinde baphinde. Ukuba nzima kakhulu ukuze bathole izimali zabo emabhanga.
Lifuna lulungisiswe njani lolu daba?
Thina njengeRural Teachers Union of Zimbabwe okokuqala kusifana kulungiswe kubana ke sibhale ke incwadi ke kuMinistry of Education Primary and Secondary ukubana indaba ke yokuqala amateacher afanele ilungiselwe indaba ke yokubana baphiwe ke isithembiso ukubana imali yabo iza kungena ke ngama-US dollars. Khonoku ke kuyabanika ithemba ke, ngoba into elingasekho kathesi elizweni leZimbabwe ithemba ke kuZulu wonke jikelele. Manje uma bephiwe ithemba ukubana inholo yabo okwesikhathi esinje kusuka kulesi sikhathi kufika kulesi sikhathi imali yabo iyabe ingena ngama-US dollar, njalo futhi ke uhulumende ke ekwazi ke ukunakekela ke impilakahle yababalisi. Yikho lokhu thina okwenza ukuthi sidimande ke from uhulumende, njalo simali amanye ke amabandla akhuluma ke ngokuthi u-RBZ governor uJohn Mangushka esuke esihlalweni, ngoba ukwenza kwakhe kuya-affecta uZulu wonke jikelele ikakhulu thina esisendaweni zokufunda.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ukusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo alokhu ekhuthaza uMongameli Robert Mugabe ukuthi achiyele abanye umbuso, ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe ikakhulu ngokusilela kwemali okulokhu kuqhubeka. ukodwa uMongameli Mgabe ngolwesine olwedluleyo ugcizelele ukuthi uhulumende kabuyeli emuva ngohlelo lwama-bond notes lona olubikwa luza kwethulwa kunyanga ezimbalwa ezizayo. Ukudaba lokusilela kwemali emabhanga, umqoqi wenhlelo zebandla le-People's Democratic Party, uMnumzana Bekithemba Nyathi uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe yilo elilenhlelo ezicacileyo ezokuvuselela umnotho welizwe.
Imbiko esesiyitholile ukuthi kunabantu abathengisa izimali. Umuntu ofika athi uyatransfer imali engange-1,000 ku-account yami nanginike 900 nokunike 800. Then osipatheni bebevele behlala bekhona besenza kwama-crossroad ne-staff like that. Ngenxa yokuthi imali kayikafiki labo bajabulile imisimisila ephezulu bathokozile njengomdlwane ukuthi imali ngayibuya be-catching on it. Basayenza konke ama-crossroad. So osokuvamile so konke ukuthi umuntu yathi ngitransfela imali ngingatransfela imali mina bese nginika ngithathe i-percentage.
Ibandla lakho lihlezi lichothoza inhlelo zikahulumende ikakhulu zenezo zokuvuselela umnotho welizwe. Lona ibandla lakho lingenza ngcono yini?
I-solution ye-problem ama-problem akho ngibapho iku-PDP kuphela. Ngitsho njalo ngenxa yokuthi ama-characters akhona ungayakwenzis awubatholi ama-characters ale proven record okubamba inhlelo zomnotho. Lapha ngikhuluma ngama-economists ngiyakwazi ukuthi thina i-Center for Economic Affairs yethu ngundoda ongu-economist asebhala amabhuku amaningi ongundoda ehloniphekayo kuleke zomnotho. I-president yethu yindoda ehlonitshiweyo aphisa ey'ndaweni zomnotho. So the solution is there's a problem in Zimbabwe. It can only be found with PDP kuphela. Abantu abale program is clear. Ezinqa uhlelo ngazithatha over ipower okuzakwenzela kuyini. Sakile uhlelo lwe-HOPE olukhulu holistic program for economic emancipation olukhuluma kabanzi ngokuthi uhlelo lwezinto zomnotho zizaphakanyiswa kanjani nesikhathanyana esijani.
UMnumzana Bekithemba Nyathi ngumqoqi wenhlelo kubandla le-PDP wobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Kulandela ukwebiwa kwempahla zowaye inkosi yamaNdebele uLobhengula ezigoqela umkhonto, iChova, inqayi, ingcwethi kwezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi uhulumende kufanele angayekethisi ukulondoloza indawo lapho okugcinwa khona lezi mpahla. Impahla lezi zitshontshwe lapho ezigcinwa khona e-Old Bulawayo kunsukwana ezisanda ukwedlula. UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko, uchasisa ngokuqakatheka kokulondolozwa kwempahla zenkosi.
Umkhonto lo wawuthengisela ukuthi amandla kubani, ngubani ozibambe esidukwini. Inkosi silo sesizwe esingaphanjaniswayo. Ichoba lalitshengisela ukuthi izinyane kumbe amadlozi kwaze kumgcinile ngokwayela ukuqhela phela. Ngitsho ngesintu ukuthi iminyama lani lamathakati bangasondelela inkosi. Kanti inqayi ezilazo zazihlala izithundo lemithi ethize yokuqinisa inkosi. Ngakho inqasi kube ngaleyo ndlela azikhanele ukuthi umuntu lo utshontshileyo angabe elenhloso yokubulala impefumulo yesizwe samaNdebele njengoba uLobhengula wayeyinkosi yokugcina. Ngaphandle kokuba nxa kutshontshwe ngokunye nje umuntu lakho ongelangqondo, kodwa iqinisweni ukuthi lowo muntu othethe lezo zinto ngokholo lwesintu lokuma kwamaNdebele usegwaze lesi sizwe enhliziyweni, ngoba ikusibulala isizwe xa uzathatha amandla enkosi uyakusithi ufuna ukwasa ngayo.
Lanxa lokho kuyitshontshiweyo sokufunyenwe, kungabe sokuphansamisile yini?
Iye kungabe sokuphazamisile ngendlela ezithize. Okokuqala kuthathi vele kuzukelibanjwa umfukazane yena lo ube uthanda befuna ukusa ngabe ethu uzawusebenzisani engasiyo lankosi ngoba aluba kuthethwe umuntu kumbe laye owakuphuma lokwamanje inkosi ingalapho kuyabe uthatha esithi kubani ngoba laye angabalisela yebo kahamba abanye kaba sakukholwa kodwa lapha sikhuluma ngisikungazikuthi yakholwa kumbe kakukholwa ngoba kuyafanana lokuntu uye emzini wendoda uyethatha kumbe ingabe isiphonkwane sakhe ingabe libhayibhile lakhe xa ungulokholwayo ingabe isiwathu xalisa yoni uyabe usupermani sewadunga umphefumlo walowo kumbe walabo abakhangelele kulezo zinto njengegugu njengempayo yamasiko njengengxaki yokholo lwabo.
Kuloku khonaona njalo ukuthi indawo lezi lapho kulondolozwa khona amasiko aziphathwanga ngendlela eqondileyo.
Liqiniso lelo akudingi ukuthi sibhula esangomeni kumbe sengaka ngoba uyabona abanye bethu siyawaziya laphana entumbane komzilikazi yalaphana okule memorial khona ede kodwa omahiye indawo lezo ngeziyo imbali yamaNdebele abesela khona kodwa ngokuma kwezinto indawo lezo zasakhangelwa yilabo okumele bazigadele abangaphakathi abesikofini izinto lezo ngokufika kwamakhiwa njena sokubuye ngombuzo wabantu abantu kazibuyiselwanga ukuthi ziyegcinwa yilabo okumele bazigcine ngoba sondayo lapho kugcinwa ingwe ngubani kanti lo muntu alozigcinayo engxenye vele lesiko lamaNdebele ngalazi sasiNdebele ngasazi kuye umsebenzi wokuphuma lokushena kwelanga kube kanti ngabe zikhangelwa ngabantu ikakhulu babezinkulu abakokhumalo kumbe ezinye izinbona zakithi ngeqiniso lokuba ngasoze kwenzakala ngobana umuntu ozalinda lapho uyakhe linde ngenhliziyo yakhe yonke kalindanga ukuthi usazi uyavuka esiyahola ekholele ukugcina indawo lezo uyakhe kwazi ukuthi ubambe isintu ubambe imbali ubambe isiko yesizwe lesi okuthiwa ngamaNdebele hani ukuthatha abantu bangali kuthi yibo abazabuya bazokhangela izinto lezo akungadlale kwenzakala.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcweti ecubungula ezamasiko esintu. Sixoxela ye eseGwanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave labo shortwave 4930-6065 labo 15460 kHz. Nakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje engiseGwanda lapho engixoxa khona lo munye osakhulayo ofundileyo ole degree le university kodwa kasebenzi uphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngikhuluma ngomnumzana Ayifeli Mudawu. Mudawu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Ntungamile Nkomo ukuyamukela kuhlelo lo Studio 7.
Kwenzakalani eGwanda?
Impilo ngekuncinyisa ngapha eGwanda babantu ngamili ngoba into azihambi kahle. Njengosakhulayo umuntu wahamba esikolo waqeqesha waze waba ne-degree but ngithola ngingasebenzi lanamuhla. Ngikhuluma nje ngiyi-street vendor, ngithengisa engikuthengisayo esitaladeni okungenza ukuthi ngiphile mina labantu abami.
I-degree lakho ngelaziphi izifundo?
I-degree ngayenza le Zimbabwe Open University, ngisenza i-Bachelor of Art in Media Studies ezomsakazo.
Imisebenzi ayivuki suke wadingadinga kubo ZBC la kwezinye inhlanganiso?
Ngiyake ngizame ukudinga kwezinye inhlanganiso ngisebenzisa abangani lokungena la ku-internet. Kodwani ku-ZBC ngangaze ngifake amaphepha njengoba ngifunda kumaphephandaba ukuthi hayi i-ZBC iyake ikhiphe izisebenzi kumbe kule hlupho ezomsebenzi. Kusuka kungidanise mina ukuthi ngingalanda yini ikampani yona ikhiphe izisebenzi iphinde ngilande izithi nayo ngifuna umsebenzi.
Utshile ukubana uphila ngokuthengisa ezitaladeni, kuyini okuthengisayo?
Okwakhathesi ngihamba ngithengisa amapheni, ama-passport cover, ama-plastic folders, ngithengisela abantu abazihambelayo ezitaladeni. Kodwani usupho engisuke ngibe lalo sesizama ukuya ekhansilini eGwanda Municipality ukuthi sizame ukuthola ama-license ukuthi sikwazi ukuthengisa ezitaladeni but bona bakhanya ngani abalawo. Kanjalo nje sihlangana lohlupho ukuthi amapolisi ekhansilini bayabuya basithathele into esizithengisayo kusuke kube lani nokuluza iprofit okumele izinzo okumele ngiyithole
inxa usithi lamhlanje ngichayile imali ngibhuqile uyabutho le mali
ngiyenxenga ngiphume engxenye le $4 kumbe $6 ngoba isimo sibi akulamali kushiya ukuthi ngalelo langa angizange ngihlangane namapolisa abangithathe izinto kumbe bangivuphe bahambe nami ekambeni ngiyofinda usitsho ukuthi ma ngihambe ekambeni ngiyofinda i-$10 kuyabe usitsho ukuthi minus $4 minus $6 engakwaziyo ukuthi le $6 lokuthi ngithophe lokuthi ngithaa ku-$4 le ngikwazi ukuthi i-$10 yokufinda kuyabe usitsho ukuthi ngizahamba ngiyokweleta ngine ezikweleteni imali yakhona engakwazi ukuthi ngizaphinda ngiyibhada lenini
akhona amalanga lapho puma khona ekuseni siyathengisa usiphendukele ntambama ulengisizandla kungathengwanga lutho
akhona amalanga ngamini ngumo engiphuma khona ekuseni ngivuka ngo-6 ngiyophenduka ngo-6 ngibuyele ngingela lutho njenganamuhla ngihambile ngezama ukuthengisa ngaphuma testyard akunanto engibe ngiyiphethe ntungamini ngomo kutitsho ukuthi abantwana babekhaisa umlomo bedima ukuda but ubaba uyabuye engelalutho
imuli yakho oyikhuselayo inganani
imuli yami engiyikhuselayo ngiyonkosikazi labantwana abane abantwana baba abane abathathu bafunda owesine kafundi ngiphinde ngibe nabazali lapho engizila khona e-Guide Bridge abakhangelele ukuthi bazathola izinzo kimi umntanabo kodwane ayisikho abakutholayo akulalutwele banika lona njengomuntu ongenalutho
hayi isikhathi kasisavumi mutawu akuphosele ukugcina ngolimi lwakho olwesivenda
nendikhona bantu bahashu especially bantu bahashu baguide bridge bavenda bahashu babuzi mazimbabwe abuzi ndikombela muthu wothe akwanisa kutakuwa akwanisa kudetail ngari kulira odzirapo hati zingazotutika chiti so ndikombela muthu wothe muzimbabwe wothe muvenda wothe ndichiita chari kutakuwe udzimire ngamirenje yawo ufite zvana zvavo upirise vana vavo napfuri yavo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mutawu siyabonga njalo sikufisela inhlanhla ba
ngiyabonga ntungamini
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa le sakhamuzi seGwanda umnumzana ayifeli mutawu ophila ngokuthengisa ezitaladeni lanxanje engumuntu ofundileyo oledegree kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ungutungamili Nkomo Lila
siyabonga ntungamili ngesizwe umculo kazinja ziyamluma owecholocho ocula ese South Africa esithi singamandebele singamandebele ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangile ebesilazo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi bathi balungiselela ukuchiya umsebenzi baye kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho lokusilela kwemali emabhanga silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
You have been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.